Bose emhlanganeni yonke ye United Nations General Assembly uMnangagwa usekhulume ngezizwe zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuthi eleZimbabwe selivulele amathuba osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo eZimbabwe. Ingcweti kwezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa usechithe isikhathi eside ekhuluma ngakho konke lokhu okungasizi kuguqulwe ngamazwe entshonalanga alokhu esithi ukhahlameza uZulu. UMnumzana Nhlanhla Ncube enye yezincwadi lezi uthi uMnangagwa kaqale ngokulungisa okuhlupha abantu eZimbabwe engekethuleli umhlaba wonke jikelele okwezizwe zenotho lokunye.
UMnangagwa akakayigcwalisi injongo kumbe ngithi inhloso kumbe inkulumo le eyokuthi khona iZimbabwe ivulekile for business ukuthi abantu bemukelekile. Abantu babemukeleki ngokuthi ubatshele ukuthi bemukelekile, babona okwenzakala ngekhaya ukuthi kwenzakalani. Nxa kulikhaya kuhlezi kutshaywa abantwana, abantwana baninibele kabakhululekanga, ungazinxuse umuntu njani ngeke abuye khonapho. So ke okumele kwenzakale, uhulumende weZimbabwe akaqale ngokuthi enze abantu beZimbabwe bazizwe bengamaZimbabweans. Bahlonishwe abantu, kube lemithetho ehlonipha abantu, kube lombuso owenkululeko. Kusuka lapho uhulumende asekele abantu abafuna ukwenza amabhizinisi abasekhaya khonaphana, kulungise imithetho ibe right, basebenze abantu labana, bazaqala ukwenza imali abantu labana. From there idiaspora, uhulumende atshengise ukuthi amadiaspora ngabantwana abeZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, kwenziwe ama-consortium ancedise abantu, abakhuthaze abantu labana ngomumo owemukela ukuthi abantu ngababuye babe sezweni.
UNcube uthi akuyindawo lokhu akukhulumayo emihlanganweni yenkokheli yamazwe omhla wonke jikelele.
Kasoze uhulumende ahambe enxusa ama-investors. Ama-investors yiwo azabecela ukuthi sicela ukuzo ukuthi sizohlanyela izimali zethu elizweni lethu, ngoba ilizwe lethu silibona lisenza kuhle. Nampo Botswana, usoze uze upresident weBotswana ehambe esithi ebantwini we are open for business. No, wenza izinto, enze umumo oqondileyo. So ke uhulumende wakithi akageze abe clean, athathe amafutha agcobe, athathe iperfume abe lamakha amnandi. Kasoze ahambe ecela abantu idozani la, uzabona abantu bonke begijima bebesiza.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu.
UPresident uMnangagwa uqhubeka khona laphana lapho kwathiwa khona uPresident Mugabe. Umgabe wayephuma elizweni ayekhuluma okuningi phetsheya, athembise lokho, athreatene ngalokhuyana, zonke leziya zinto kazilethanga nguquko. Njengalokhu uMgabe kungazange kwatholakala inguquko, kungazange kwazuzakala mvuzo othizeno osiza abantu, uMnangagwa uza kwehlile kanjalo. Into edingakalayo ukuthi kube nenguquko elizweni asikho ukukhuluma phandle leyokubo-United Nations lezinto ezinjalo. Yikulungisa ilizwe ngaphakathi. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende ohlonipha umthetho, ohlonipha i-constitution, ohlonipha amalungelo abantu, okhulula abalungelo abantu. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende obamba ukhetho olukhululekileyo, i-free and fair election. Bafuna uhulumende olwisa ubugebengu be-corruption.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kuningi kakhulu okwenziwa uMnangagwa eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi kulo olamehlo njalo sisela ukuthuthuka kweZimbabwe, uyabona ukubana imizamo kaPresident Zuma uMnangagwa isegcekeni njalo iyaziveza sobala. Singakhayela intuthuko ewakhona esikhona futhi elizweni, sikhala izinhlelo asezifakile eziphumelelayo ziningi kakhulu. Sibe sikhayela futhi njalo kwezamabhizinisi, kulabo abafuna ukuthi babuye elizweni lethu leZimbabwe, abafuna ukuqalisa ezamabhizinisi. Amboni mina ukuthi ukhona oyaliswayo umethe walandela imithetho efunakalayo. Mina ngaba lobufakazi bokuthi iZimbabwe is open for business. Thina lapho esikhona eplazini lethu usikela ukuthi sibele labanye abasuka kwamanye amazwe esiphathisana lapho ekulimeni lapha. Okuyikubana indawo yemasouth, so kunendawo elinywayo lapho uthola khona esajelisen, so kunendawo lapho utholakala khona umumbu onceda abantu ukuthi bathole impuphu. Konke lokhu kubuye ngemizamo kapresident uyidini Mnangagwa ekhuluma ngendlela ezokuthi iZimbabwe is open for business. Yikuthi nje umuntu efuna ukuvala amehlo ukuthi angabona umuntu kuyini okwenzakalayo, uyawavala umuntu amehlo. kodwa usoze uphikisane naye. Laba abanamehlo abafuna ukubona ukuthi kunokwenzakalayo yibo abazananzela ukuthi khona kuba khona kukapresident kuyiwona le imihlangano ekhona kuma-United Nations. Kuqakatheke kakhulu laba abantwana abanabancezane beZimbabwe bayabona nabo banaye kule nguquko sibili ekhona kusukela kuleya dispensation eyathi khona kusiza kule i-dispensation.
Umnanga kwa labanye bakhe bafakelwa izithezo zenoto ngamazwe entshonalanga abedeza umlando wokuqhuba ukhetho olungakhululekanga njalo lokwephula ilungelo likaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGift Dube.